ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo, olukamnumzana uSengiso Tshabangu, oselilunga leZANU PF leFAS, ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva, ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoTshabangu kuliqiniso, ukuthi athi yena userecaller kumbe usexotsha amalunga edale lephalamende athize amele i-CCC lama-councillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi, abakhethwa yizizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya ephalamende, besiya ekhansilini, besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu, bachiyane lo mdlalo, umdlalo nyana lo owenziwa nguTshabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeen South ngokuvota, bevotela inguquko, njalo ebaqinisa, ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo, umsebenzi abawenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. Sokungenzakala ukuthi labo abaphethe iPhalamende, uSpeaker of Parliament lo Minister we-local government, ubone sebevumelane lokwenza kwaSengiso. Sengiso uvele asomuntu olilunga le-CCC, ngoba siyazi sonke ukuba iZANU PF ile njongo mbe ilesifiso sokuthi ithole into esithi two-thirds majority ukuze ePhalamende, ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze, benze ngendlela abafisa ngayo.